Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 4 kulwezi 2020 ngontungameli Nkumo. Endaveni zekuseni lamhlanje
sesikhangelele nje ukuthi sibone ukuthi ama state awinwa ngu-Trump ngo-2016 isenza kanjani ngoba awethu ngiyazi ukubana le confidence ukuthi awethu asoze siwaluze.
Uzulu weMelika usemelele impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokuvota ngobunengi izolo ekhetha phakathi kukamnumzana Donald Trump lomnumzana Joe Biden.
Lukhetho engithemba ukuthi wonke umuntu osemhlabeni wonke jikelele uyazi ukuthi kuludaba olusekhudwini kakhulu.
Amazwe omhlaba lawo ayimelele ngabomvu limpumela ngoba ukhetho lweMelika lulomthelela emhlabeni wonke jikelele. Kufe omunye njalo oyedwa ngomkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo izolo kulandela ukubhubha kwababili kuleli dolobho ngomvulo. Intatheli zindaba uHopewell Chingono usebojiwe njalo esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba lokuvimba ukusebenza kuhle kwesandla somthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weMelika usemelele impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokuvota ngobunengi izolo ekhetha phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden. Kumpumela enlutshwana ebisiveziwe sisiya emoyeni, umnumzana Biden ubesenqobe ezabelweni ezifana leColorado, iNew York, iVermont, iDelaware, iMaryland, iNew Jersey, iMassachusetts, laseWashington DC, njalo ubesethole amavoti abizwa ngokuthi ngama-college votes angu-82 phakathi kwangu-270 adingakalayo ukuthi umuntu abe ngumongameli. Umongameli Trump yena ubesenqobe endaweni ezifana leSouth Dakota, Oklahoma, Arkansas, Alabama, Tennessee leIndiana, njalo ubeselama-college votes angamachumi amahlanu lanhlanu 55 phakathi kwangu-270. Impumela yezabelo ezivalulekileyo ezilama college votes amanengi ezifana leFlorida lePennsylvania ibingakethulwa. Sibuze umsekeli kaBiden umnumzana Dan Moyo ukuthi uyibona njani impumela esikhona.
Ye, ngiyajabula kakhulu ngoba siyabona ukuthi umnumzana uTrump u-competitive kakhulu ku-state esifana leFlorida esibalwa njenge-swing state. Siyazi ukubona uTrump wawina iFlorida ngo-2016. So mangibona umnumzana uBiden elwisana laye ngoba khona manje ngutshiki lobhanqa lapho eFlorida. Sesikhangele khona ukuthi sibone ngoba once uBiden angathatha iFlorida uyabe senida nje maybe is one more state esathathwa ngu-Trump ukuthi ahlabe guaranteed amavoti adlula ka-Trump. So yeah, so far ngingathi kuyabukeka kakhulu esikubonayo ngoba sibona even lase-Ohio nyazi kusase early kodwa sibona umnumzana uBiden leader kakuhle lapha e-Ohio. So sesikhangelele nje ukuthi sibone ukuthi ama-state awinwa ngu-Trump ngo-2016 isenza kanjani ngoba awethu ngiyazi ukubana ngile confidence ukuthi awethu asoze siwa lose. So sesikhangelele kula athathwa ngu-Trump ngo-2016 ukuthi senza kanjani.
amavoti athunyelwa ngeposo lawa aliwa ngama Republicans ubona yebalwa wonke yini
udaba lwama postal votes lu very contentious luyahlupa kona manje ludaba luchisa impela ngoba kuyacaca ukubana uTrump uyazi ukuthi abanengi abantu abavota ngepostal vote ngabantu abasaba igciwane lecoronavirus and ngabantu bama Democrats ngoba ama Democrats yiwo athatha igciwane leli serious. So uyazi ukuthi ama postal votes azongena ayabe engawe angama Democrats. So uyakulwisa lokho kakhulu uTrump.
Umnumzana Ten Moyo ngumsekeli kaMnumzana Joe Biden. Sixoxe njalo lomsekeli kaMongameli Trump umnumzana Gary Twala Jackson la esambuza ukuthi uthini ngempumela esiveziwe.
Umnumzana Nkomo kunzima ukuphendula umbuzo wakho ngoba kakuthembisi nxa zonke njalo sinanzelele kakhulu ukuthi yebo thina abanye sesiye sasho ukuthi besile sifisa ukuthi ngabe umnumzana uTrump uyanqoba kodwa ke kayisikho ukuthi sikhangela umnumzana nangokwakhe njengomuntu ngibiza ngathi iphicele ngesilungu his persona or his character sikhangela asekwenzile nxa sesisiza kwezomnotho ngapha yebo kunengase kukhulumile okungathi kuphuma endleleni kodwa nxa sikhangela nje ngezomnotho umbona ukuthi umnumzane uzamile kakhulu ngoba oqakathekile ngumnotho ngaphandle kokuzwana kobudlelwano bethu thina singathi iphicele ngesilungu i-social fabric yikho sikukhangela kakhulu ngoba singaze sithini ngibona ngathi angeke suse iqiniso eli ngelokuthi lona umnumzana uTrump unxa kusiza kweze kwezomnotho uzamile sibili yikho sishiyamkhethela khona kodwa nje hayi kasazi asijabulanga kangako ngoba ungathi ngutshikile obhanqa
abaka Biden twala bathi uTrump wathola umnotho uvele uqinile ulungiswe nguObama
imbono vele izohlala sehlukana kodwa nje kasike sikukhangelisise kahle kungelabo ukhethe uzanginanzelela ukuthi kuma company la wenza iproduction amaningi kade kule mpahla eziningi kakhulu ezibuya kwamanye amazwe ikakhulu ezwekazi leChina umnumzana uTrump wakuhluthu nalokho wayiletha lapha leyo msebenzi lawo makampani kuningi esokusenziwa lapha ekhaya akade kuqala sikuthenga ngaphandle angiboni ukuthi umbono wabo lo ulesisindo kangako noma engathandeki umnumzana uTrump ngecharacter yakhe kasingamhluthuneli akuzamileyo ngendaba zezomnotho
umnumzana Gary Twala Jackson ngomsekeli kaMongameli Donald Trump kuvote abantu abanengi kakhulu kulolu khetho abanye bevota ngeposo ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 okwamanje abanengi sebemelele umongameli omutsha bebambe uvalo kubika uGibbs Dube
sebedlela evalweni abantu kwele Melika kulandela ukuvota kukhetho okungqilana khona umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden omele ibandla lama-Democrats okwamanje akucaci ukuba ngubani ozanqoba kukhetho lolu ophethe idale le-Senate eMaryland umnumzana Bill Ferguson ukhangelele ukuthi uBiden lonkosikazi Kamala Harris bazanqoba uTrump lomnumzana Mike Pence.
This has been an incredibly inspiring day across the entire state. There's an incredible energy, a sense.
Ngibuye lapha ukuthi ngize ngincedisa abanye bami abancintisa kukhetho lonyaka. Mina ngingeni kukhetho lolu. Kodwa kubonayo sibili njalo kubona ngabantu abaningi ukuthi umnumzana Joe Biden nonkosikazi Kamala Harris bazanqoba kukhetho lolu. Ngoba sikufunayo ukuthi sikubone khona lapha yikuthi kube lokhetho olubalulekileyo. Njalo oluzayimukelwa ngabantu bonke okwamanje sibona ngazani hayi ke kukhanya ke abethu bazanqoba
in the midst of extraordinary challenges now is the day that we take back our future
kodwa unkosikazi Harriet Udo umsekeli kaTrump uthi uTrump uzanqoba kukhetho lolu
I'm just hoping, I'm praying that our president, he has been doing such a great thing for this nation.
Inanqoba sizajabula kakhulu ngoba lokhu kuyabe kuyisenzo sikaNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi ke uTrump umuntu wabantu njalo siyamsekela. ngiyakucela ngenhliziyo zethu zonke.
I just want to please God in everything I do, and this is one of them.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ukhetho lwemelika.
Ndodoswa Trump manje. Yeah, uTrump mina ngibona ngani namathuba amahle kakhulu, especially ebantwini abafuna ukuzithemiso bazomvotela uTobago Trump. Angisho ukuthi ngizwisisa uTrump, but ngiyalalela ukuthi abantu abaningi basebenzisa ama-feelings, abakhulumi kakhulu ngethemiso. Ungananzelela we have to agree ukuthi sihlala in the world, in one world, but we are different. So kuba uTrump ubeka nje kube sobala ukuthi we are different and we need to compete. Uzisilingane kumele sikhompithe. So ngibelieve ukuthi abantu abaningi especially ama-president, I think emuva ngakhangela ukuthi i-America benama-president ayi-44. Ayikho nje into engakhonjwa abantu ukuthi sithi size abantu bamnyama out of those 43 presidents, including yena uTrump owenzeka aba yi-44. Mina ngibona ngani uTrump uyayikhazulula le ndaba ukuthi bantu bamnyama maningi lisebenzisa abantu bamnyama ukuze li-improve online.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini uyakuphikisa lokhu.
Ngokubona kwangansho lesikhuluma nge-Black Lives Matter, kunama-injustices amanye ayenzakala abantu abamnyama. UTrump has failed ukuthi aphume akhondeni izinto ezimbi ezathaka abantu abamnyama. So uBiden umuntu ovelwa ukuphuma watsho ukuthi hayi uyasupport ama-Black Lives Matter. So I think ama-injustices ayenzakala abantu abamnyama azobandeka elungiseke under ithiketi kaBiden lo-Harris.
Unkosazana Kathy Pepe uthi ukhangelele ukuthi uBiden uzanqoba.
Mina vele I'm just like sitting on my age and like ngitshela ukuthi ngihlezi ekuchineni kwesitulo ngimelele ukuthi ngizwe ukuthi kanti vele kuzathiwani. But hayi ukuthi uTrump abuyele ehofisini kuyabe sokuyikufa kwethu abantu bamnyama, vele sesisiphele.
Uzanqoba kukhetho lukamongameli kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamathumi ayisikhombisa 270. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Amazwe omhlaba agoqela eleZimbabwe lawo amelele impumela yalolu khetho ngamehlo abomvu ngoba luzakhomba ukuthi iMelika icanda indlela entsha yokudlelana lawo na i-foreign policy kumbe akulalutho oluguqukayo. Amazwe angelabudlelwano obuhle lohulumende kamongameli Trump aza kuba ekhangelele ukuthi anqotshwe elethemba lokuthi izinto zingaguquka phansi kukahulumende kaBiden. IMelika ilezijeziso eyazethesa amalunga ebandla leZANU-PF iwethesa icala lokwephula amalungelo kaZulu. Sibuze ilunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule ukuthi ubona kungaba lenguquko na kudaba lolu kungakhathalekile ukuthi ngubani onqobileyo.
Siyalubona Nkomo ukhetho lwe-America lolu. Kukhanya okuningi kwakhona njengoba behlala bekhuluma nje bona ukuthi bona balokuhlonipha lokuthi abantu bazikhethele yonke into beze, kodwa ngangikhangela okwenziwa ngoTrump ingxaba ngxoza kuphela izinto ezikhulunywa ngoTrump kulokulwa kulokudonselana kukhona khona kuTrump nje izinto zonke azenzayo zokuthethisana khonokwana abakwenzayo bekhankasa akungcolile kakhulu nxa ngokhangela indlela abaqhuba ngayo uhlelo lwabo. Akumelanga abantu nxa besekudinga usekelo even nanxa bengabantu abaphikisanayo bathethisane njengakhonokho sikubone kusenziwa kukhetho even lanxa kulungiselwa ukhetho lolo even lanxa kusenziwa ama-debates akhona abantu bakhona bathi nxa bedibhetha bethethisana kudonselwana. Mina ngibona kuyinto eyangisayo kakhulu njalo bayisibonelo esibi okungayisikho khonokho abakukhulumayo, bathi bona bayisibonelo esihle ukuthi abantu balandele khonokho abakukhulumayo. Ngokunjalo khonokho njalo abakhangelela ukuthi bona bayibo bamele balawule izinto ezenzakalayo emhlabeni jikelele.
Enganqoba uTrump abuyele embusweni kumbe kunqobe yena uJoe Biden ubona kusiba lenguquko yini? Kundlela iMelika edlelana ngayo leZimbabwe ikakhulu nxa sikhangela udaba lwezijeziso.
Nxa ngikhangela nkomo ngendaba yezijeziso esazethululwa eAmerica, angiboni kutshintsha ulutho ngoba i-foreign policy yalaba abantu ivele kakhulu, ikakhulu ikakhulu yabo ngomumo wabo ngeZimbabwe vele bonke bayafanana. Manje sithi kuzabangcono ngesikhathi lesana kulo kuze kungene Obama owayengowethu ke osasemkhayeni lo njengomuntu njenge-black American engu-Obama oloyise wakhe ozalwa lapha eKenya. Sasithi nanti ithuba lethu bakithi yokuthi ukuncindezelwa kwethu lokuphendule, kodwa laye wayelandela khonokho nje ukusincindezela kwakusenziwa ngamakhiwa la lakathesi uBiden. Lanqaye ngangena vela kutshintshi lutho sikhaye lokuthi baba besenza into efananayo, into yabo leyo abacindezeli laba vela bayafanana, mina babona befanana nje akulanto etshintshileyo. So akulanto esimangalisa njalo, akulanto esijabulisayo ngento eyenzakalayo khona ngale America ngoba bangabantu abasicindezeleyo kakhulu laba bantu.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuthi ubona ubudlelwano beMelika lamanye amazwe ubuguquka ngandlela bani ngemva kwalolukhetho.
Ubudlelwano beMelika lamanye amazwe buzaguquka kakhulu nxa ngabe kungawina ubaba uBiden. Ikakhulu ubudlelwane leChina, leRussia, leEU, leAfrika jikelele, kodwa kungeke kube lenguquko ebudlelwaneni leZimbabwe. Kuzaqhubeka kulokhe kunje ngaphandle iZANU-PF iziguquke indlela eyenza ngayo, ihloniphe amalungelo abantu lomthetho, ihloniphe abantu beZimbabwe. Kodwa ke nxa kusiza kwamanye amazwe, hayi zizaba zinkulu kakhulu inguquko. Ngokuba sizabona iMelika ibuyela kuWorld Health Organization, sizabona iMelika ibuyela kuParis Agreement, sizabona iMelika isenza konke lokho uTrump aphume kukho wakudiliza, bazabuyela bakulungisise, balungisise ubudlelwane, baqale ukusebenza ngeUnited Nations, bachiyane lokuphuma benze izinto eceleni. Ngakho ke zinenge inguquko ezizaba khona kuForeign Policy kaBiden.
Kunhlelo zangekhaya lapha esingathi ngama local policies alubana ethe wanqoba umongameli Trump wabuyela embusweni, ubona ehamba ngonyawo olufanayo yini kumbe ubona eguqula inhlelo zakhe?
Uma engawina uPresident Trump uza kuthatha njengokuthi abeMelika bavumelana lokwenza kwakhe. Ngakho ke kakula nguquko angazenza esehlisa izinga lokuqhopha abanye lokho akade sikubone kwenza. Uma nje eza guquka uyabeza kwenza kakhulu kulalokho akade kwenza ngakhona kuze kufike manje. Ngokuba uyabe sithi hayi abantu bavumelane lami bangivotele ngisenza ngalendlela ngikhuluma ngayo nalindlela, angithi sesiya amazi uyakhuluma ngendlela athanda ukukhuluma ngakhona engelandaba ukuthi amazwi lapho aqondiswe khona afika enjani. Uzabe sekwenza futhi kakhulu khona lokuyana umdulilwana owenziwayo iwolu ephakathi kweMelika leMexico, uzayibona isiyakwenziwa yithutsha, uzabona abantu bedipotwa, uzabona amapolisi aphiwa amandla okuhlukumeza kakhulu, uzabona amalungelo abantu abamnyama labomama labanye abantu abahlukahlukeneyo gays and lesbians engahlonishwa. Uzaqhubeka nje ngendlela leyakade eqhubeka ngakhona, abese kwenza ngendlela enkulu ngokubona kwakhe.
UBiden enganqoba yena iziphi inhlelo obona eziqhakathekisa?
Kungawina ubaba uBiden kuzaba lenguquko enkulu. Khumbula ukuthi uthembisile ukuthi kuzaba lalokho kuthiwa yindlela yokuba yisizalwane seMelika kulabo abangena ngendlela engekho emthethweni. Sizabona njalo amapholisa ephungulwa amandla lezikhali azisebenzisayo, imvumo yokungena, yokusesha, yokwenza lokhu lokuyana. Sizabona kuphakanyiswa kakhulu amalungelo abantu, sizabona kuhlonishwa abantu abamnyama, sibone kuhlonishwa abantu omama labantu abahlukahlukeneyo abanembono ehlukahlukeneyo kade kungasenzakali ngaphansi kwaTrump. Sizabona iMelika ivuleka isiba ngeyomuntu wonke ovela ngaphandle lovela phakathi, kungayisikho lokho ebese sikubona. Kodwa ke kulabo ababe bengena ngokungekho emthethweni bazabe belokhu bedipotwa ngendlela ebekusenza ngayo. Inguquko ezaba khona ke kakhulu kulalokho esikubone kusenzakala.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezinengi ezihlala kwamanye amazwe zithi lazo zilele zingalele njengozulu weMelika zimelele ukuzwa ukuthi ngubani umongameli weMelika omutsha phakathi kukaBiden loTrump. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane.
Ukhetho lwaseMelika baba uGande lukhetho engithemba ukuthi wonke umuntu osemhlabeni wonke jikelele uyazi ukuthi kuludaba olusegudwini kakhulu, ludaba oluyabe kukuthi lukhangelelwe nguye wonke umuntu. Lapha eNgilandi amehlo athenhlo kakhulu kwelaseMelika ngoba usazi ukuthi iMelika leNgilandi ngamazwe phose engathi ngama twins ngamazwe ahambisana kakhulu ezintweni eziningi ufana lokuhwebelana njalo lezinye izinto eziningi kakhulu. Ingakho abantu balapha eNgilandi bekhangelele kakhulu ukuthi babone ukuthi imphumela lokuqhutshwa kwalukhetho luqhutshwa njani lokuthi imphumela khona izaphuma ngendlela enjani.
Ngokuzwa kwakho langokubona kwakho ngubani okhanya enganqoba
ekunqobeni babugande? Ukhanya ukuthi kungenzeka njalo kube ukuthi sesingabona eyenzakale izolo lapho kwakunqikelane khona uDonald Trump laphana loHillary Clinton, owagcina laphana uHillary Clinton abantu makhaza babebaningi ababemvotele kodwa uDonald Trump babalutsha babemvotele kodwa ngenxa yama-college votes uDonald Trump wasuka wanqoba. Kubona ngathi kathesi uDonald Trump kungabe kukuthi ngabe njengomuntu okhangelele kakhulu ukuthi anqobe kulelu khetho, kungabe kukuthi wayeinvesta kakhulu ekuthenini ukuzama ukukhonvinsa abantu abayiba ufanele baphatheke kuma-college votes ukuthi babuye njalo sekele ngendlela esake sabona ngayo bemsekela ngaphambilini. Kodwa ke uJoe Biden lakhona asoze simthathele phansi ngoba abantu abaningi njalo ukukhanya ukuthi baningi kakhulu sibili abantu labanye abantu ababengakaze bavote kulonyaka lo bangenele lo lukhetho ukuthi bavote ikakhulukazi ngibona ngathi iningi labangenele ukhetho abatsha bakhona ngabantu abazavote bevotele uJoe Biden.
Umnumzana Tifa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane. Kufe umuntu oyedwa ngomkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo isolo kulandela ukubhubha njalo kwababili kuleli dolobho ngomvulo. Lokhu kwengeze inani lasebebulewe yilomkhuhlane selokhu waqhamukayo kuleli laya kumakhulu amabili alamatshumi amane lasithupha 246. Idolobho lakobulawayo yilo elihamba phambili kulezi nsuku ngenani lababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo. Phakathi kwabantu abangamatshumi amabili lanye abatholakale belegciwane le-coronavirus izolo abalitshumi babo ngabakobulawayo. Kulabahlanu abemathebeleland north, abane abemidlands kanye lababili abemanikaland asebefunyenwe belomkhuhlane lo elizweni lonke jikelele selokhu waqhamukayo sebengu-8410. Asebesilile bangu-7942 kuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili alamatshumi amabili lambili 222. Intatheli zindaba eke yabotshwa ngontulikazi yavalelwa okwenyanga phose ezimbili isetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Umnumzana Hopewell Chingono ubotshiwe njalo izolo esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba kanye lelokuvimba ukusebenza kuhle kwengalo yomthetho. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi uthi uChingono wethule amagama eyisa inkantolo enkundleni yeTwitter ngokuthethwa kwecala lakhe lokutshotshozela uZulu ukuthi aphatheke kuhlelo lokutshengisela olwalumele lwenziwe ekupheleni kukantulikazi. Unyathi uthi amapolisa asedingisisa njalo ukuthi kungaba labatshutshisi yini abasebenzalo chingono abamupha imbiko ngokwenzakala emithethwandaba. Kulandela umhlangano wayizolo phakathi kwezisebenzi zikahulumende lomqhathi wazo, ababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi kusobala ukuthi inhlelo zemfundo sezijabalele elizweni ngoba imali uhulumende afuna ukubengezelela ngayo iholo labo inhlekisa. Uhulumende uhlangane lezisebenzi zakhe izolo ezikumanyano we-Apex Council lapho abikwa ethembise ukuzengezelela iholo ngamadola eZimbabwe azinkulungwane ezilitshumi lanhlanu $15,000. Kodwa izisebenzi zikwalile lokho zisithi incane kakhulu limali. Uhulumende uthi inkulumo lezi zisaqhubeka njalo uthi ababalisi kumele babuyele emsebenzini. Isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Neshini Mutsitirwa utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abanye abazali sebekhupha abantwababo ikakhulu ema-boarding schools ngoba kungela mfundo ngenxa yokusilela kwababalisi.
Into yenza ukuthi sithi uhulumende kukhanya kakho serious ngendaba yezemfundo ukuthi singakhangela isikolo zavulwa mhla ka 28 September and namhla it's 4 November, so kule 1 month ngama-days abantwana bengafundi kungela ababalisi ezikolweni ngoba uhulumende uyahluleka ukuholisa ababalisi imali eyeneleyo yenze ukuthi babuyele emsebenzini bafundise abantwana ezikolweni. So that's why sisho njalo ngoba i-problem leyi ikhona ku-education sector, it can only be solved ngokuholiswa imali enileyo kwababalisi uhulumente. Thina indaba ye-Apex Council, we are not part of Apex Council, saphuma ku-Apex Council.
Sizwile njalo ukuthi ukulabanye benu abathi uhulumende engabaholisa imali esiphansi kulaliyana elaliyikhalaza kuqala, kukhona osokuguqukile.
Akula into etshintshileyo, thina lokhu sifuna ukuthi uhulumende asiholise imali ekade siyihola ngeminyaka ka 2018 $520. Labo abathi sebefuna imali ephansi, thina we are not part of them. Abantu labo bafuna ukuthengisa istruggle yababalisi ngoba singaboda right now sibuza ababalisi ukuthi bafuna ukuholiswa imalini. Bonke ababalisi bafuna ukuholiswa imali kade beyihola $520. So akula into etshintshileyo kithi, and we are maintaining our position ukuthi nxa umqhathi engasiholisanga imali kade siyihola $520, akula umbalisi uzabuyela emsebenzini, amalunga yethu asuze akhwanise ukubuyela emsebenzini.
Sikhuluma nje isimo ezikolo sinjani.
Isituation yankhona is getting worse ngoba kulabanye ma-boarding schools ukuthi vele akumelanga akuyenze ukuthi ngiwaqambe ngamabizo. Abazali sebebuya ukuzothatha abantu wababo and akula ukufunda okwenzakalayo. Ababalisi abanye kade bekhona ama-first days labo sebasuka ezikolweni and situation is getting worse.
Umnumzana Neshini Mutsitirwa, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu weMelika usemelele impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokuvota ngobunengi izolo ekhetha phakathi kukamnumzana Donald Trump lomnumzana Joe Biden. Amazwe omhlaba lawo ayimelele ngabomvu limpumela ngoba ukhetho lweMelika lulomthelela emhlabeni wonke jikelele. kufe omunye njalo oyedwa ngomkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo izolo kulandela ukubhubha kwababili kuleli dolobho ngomvulo. Intathelizindaba uHopewell Chingono usebotshiwe njalo eseteswa icala lokweyisa umthethwandaba lokuvimba ukusebenza kuhle kwesandla somthetho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili nkumo.